So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaziku 7 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude owe-Al Jazeera oveza inkohlakalo elizweni.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi.
Ibandla lesi silikhala ngokwalela ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha amalunga esithi abanjwa ngamandla ukungena imihlangano engatsha zama-cell awe-ZANU-PF.
Liqiniso umsakazi kuba siyancitshwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya le nto esithi social media.
Kodwa amapholisa athi awasekeli hlangothi kudaba lokupha amabandla imvumo yokwenza imihlangano.
Indaba yamarhalizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Mangudya uzigwaze ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude oveza inkohlakalo elizweni kumabonakude we-Al Jazeera. Umnumzana John Mangudya wethule umbiko izolo esithi uphendula imibuzo eyadalwa yinzwisa yohlelo lwe-Al Jazeera olwalumele lwethulwe ngeviki edluleyo kodwa ladlulisela phambili. UMangudya uthi ibhanga le-RBZ kunye lempahla elungiswa eZimbabwe akufakelwanga izijeziso zenotho ama-sanctions. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokuletha i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary, nxa silibonile nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani nazo, esesitshele ukuthi lapha nalapha haya ulo ungawelelani le reserve.
Manje ngokubona kwakho i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzile ukuthi intathelo ezindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhinga leliyana elokuba undercover. Bebengazivezanga ukuthi ngama-journalists, njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami kungaba khona sibili okunye okwakhulunywa documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethe le statement lesi, ngoba kuthiwa khona kunomunye owayesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBZ la nxa efuna uyakwansi ukuthi amfunele emahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezimani laundering.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nqa kuthiwa money laundering kuyini kahle kahle i-money laundering?
Ngamafitshane ngathi mina i-money laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo kumbe ngendlela ezingekho emthethweni bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma-business legal kumbe ngokuyihambisa ngendlela ezi-legal. So ungaba uthengisa ama-drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama-drugs ube lokuyi-business kwakho okusemthethweni uze abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngaphi kumbe uyazizuza njani.
Ukubona njani ukuvuma kukasibalukhulu uMangunja lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhangale ABZ, ukubona njani wena
indaba yezijeziso zenotho le? Isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSibalukhulu uyasitshela sibili ukuthi akula izijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni igold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe kuyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo. So kutsho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-elections indaba esingathi i-politics kuphela, kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSibalukhulu esitshela sibili ukuthi akula sijeziso ezikhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi yecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisisi likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha lisithi amalunga abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zamasel awebandla lezano PF. Leli bandla lithi ngomgqibelo abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa behambe ngandlu ngandlu emzini we-East View eHarare bebamba ngamandla umuntu wonke obalisa amalunga amabandla aphikisayo ukuthi aye emhlanganweni waleli bandla. Umgcini sihlalo wesigaba seHarare umnumzana Goodwill Masimirembwa webandla lezano PF ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe liphakathi kohlelo lokucwayisisa ingatsha zamasel, kodwa walwandula ukuthi babamba uZulu ngamandla ukuthi aye emhlanganweni le. Sixoxe lo mgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kulezi nsuku balohlelo lwabo lokwenza amaseli ukwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho, belungiselela ama-primary elections abo. Endaweni eziningi lakithi lapha eMathebeleland South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe. I-ZANU PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babombe iseli. Babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe yingxenye yawo. Nxa bebiza imihlangano yabo babiza bathi imihlangano yayo wonke umuntu, abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becabanga ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa nguhulumende. Bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona bafice sokutshaya izilogani zezanu PF. Abantu sebebhaliswa, sebethatha inamba zabo zezithupha, sebephiwa izikhundla ezitshiyeneyo, kuthiwe sebeyingxenye yamasele. Kodwa ngeqiniso abantu babevele bengakufuni. Abantu bonke bakhala ngalolu hlupho eMathebeleland South. Lalapha engikhona kugodlwayo kuyafana, akutshiyananga. Abantu babizela imihlangano engacaciyo ukuthi ngeyani. Sifika phambili sitshintsha sisiba ngezanu PF. Abanye abalesibindi bayashibilika nxa sebezwa ukuthi hayi lo mhlangano somhlangano wentuthuko, kumhlangano nje wokuthi ZANU PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa iZANU-PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi iZANU-PF ibonte abantu kabakuthandi khona lokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabakabacace ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli weZANU-PF ongweZANU-PF aha kodwa iningi labantu bakhathele keZANU-PF
ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuselwa kwabantu phambilini kokhetho
liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli be kodwa into esiyibongelayo ngalezi nsuku ukuba sokwabuya i-technology sokwabuya lento esithi social media abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba silama group kakhulu awe WhatsApp abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguqu okumqoka kulezi nsuku okuvele kuyinkulunywe ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota ikakhulu ntaka kababhalisele ukuvota okunye singakukhuluma singakukhuluma kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni ikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe siyevota mhlala ngokuvota sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program register elect and protect the vote siyabe sisivikela ivoti mase sivotile so okunye singakwenza singangakwenzi kodwa umlando esilawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemzamo yethu sifake kulwana lolo hlelo
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela umgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathopeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eSefilabusi njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi uGainer Gumede side weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze sizwe ukuthi kungani amapolisa encitsha imvumo abamabandla aphikisayo
indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally so thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-facts ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayakhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally
assistant commissioner bathi bona baliswa emarondera erusape lemurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla ezombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile
ndakhuluma lawo ama-regulating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga
Hello ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda
siyovota sivote lenkulu
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi sezithenga amanzi kulabo abalawo ikakhulu abezinkonzo zibhadala idola lemelika elilodwa ukuze zithole inkonxa eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa ezamanzi lokho kulandela kusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo kusukela ngeviki edluleyo osekubangele ukuthi abahlali baleli dolobho betshone befolele amanzi ezibholaneni ikhanseli ithi izitishi zayo ezise Fennel lencema lazo ziyacithelwa amagetsi njengezinye indawo elizweni okubangela ukuthi zingenelisi ukupompa amanzi ayeneleyo okuyiwo imbangela yalolu hlupho okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa sokutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngamareservoir kubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi imanzi. Kube luhlupho olukhulu kakhulu ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezijiyajiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukugenquka komhlabathi singathi topography kumbe igradient. Kodwa kakutsho ukuthi ahle abuye ahlale khona, hayi ezinye indawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kawasekho sehambile njalo. Kule bhawuze yodwa kuphela koBulawayo, so iBulawayo ilamawadi angu-29. So ngithemba siyakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawadi engu-29, amawadi lawa ama-townships maningi kakhulu ayedlula i-29. So ukuthi ibhawuza nje ifike elokishini elilodwa isuthise abantu, izindlu ziningi kakhulu, ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama-section angu-10 angu-11 angu-12 angu-13 usuya ngokuthi inganani. Kokugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana nxa ukuthi omunye uzabe efuna ukuthi abuyele amabhakede angu-10, omunye 15, omunye 22. Even zona izibhorane zigcina zisandelwa kakhulu. Abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba abaseduzane lamasonto bakhona ama-church anjengaboRoma, your family of God, labo bani. Labanye nje abayebe lezibhorane zabo bayenelisa ukuthi bathengisele abantu. Sebengathenga kabantu ngedola amabhakete angu-5 kumbe ngedola amabhakete angu-6 kumbe 7 kusiya ngokuthi umusa wabuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile, ngoba ibisenza dola for 6 kwezinye izikhathi njalo yenze dola for 8. Kodwa kabaningi bagcina besiyazikhela ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khona, kungaso kuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo. Le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu, ngabangela ukuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni. Kanti bamanzi-ke avela lilungelo labantu. Nxa sikhangela ku-section 77 yesisekelo sombuso iyatsho ukuthi water is a right. Kodwa-ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni, sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa, sebesiyathola amanzi kumabhawuzi abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi, kugcina-ke ku-violator le-right kumbe singathi sokusephula lelo lungelo ku-water. Sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu kumbe bacele bakhulume lamadona African Development Bank abavele bandise ukuthi baphathisane nabo. So ikhansili kukhanyisa zilalele nje obukabhuka, abakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho.
Kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphathamandla engathi ngama-stakeholders, wena laba ababona ngokuphathelane lamagetsi, ikhansili labanye, ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amanzi?
Thina siyizakhamizi njengama-stakeholders-ke siyabe sithola imbiko le evela kuyumabhalane wedolobho, kodwa-ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabe uvela phezulu khona ngalo usiza ebantwini. Akula kuqoqisana kangako, yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye. Njengoba namhlanje mina siwutholile umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kubo 6J ziyabe zingelamanzi. Indawo elamanzi yilezo ezinatha kuthuli khona ngale kuma-suburbs. So yimbi ke siyabe siyithola sokungazani kuthiwa yi-engagement yama-stakeholders, but yabe top down approach. Bebekuthile ukuthi balokuqoqisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitha indawo lapho kuponjwa khona amanzi. Thesi sisesikhathini sezulu, sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke. La madamu lanxa nje angakabi la manzi akuya ngaphi, ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo. Kakusisuthisi njalo kakusijabulisi, ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi sikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka. Nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethe umnumzana Hosiensho Ramakopa ukuba ngumphathintambo wezamandla kagetsi emzameni yokulungisisa ukusilela kwamandla lawo. uRamaphosa ukhethe labanye abambalwa ukuba isiphathamandla izolo uhlelo lwecabinet reshuffle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ipolisa lenkamba yesupport unit kobulawayo uInspector Kudakwashe Jatikobo ubotshiwe ngemva kokuthengisela imibhobho abantu abathathu abeHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, lichona njani badala, lichona njani hayi, thina siyachona, sithi hayi inkosi ngayilikhokhela kukho konke likwenza le msebenzini yenu, lathi siyabonga kakhulu elisenzela khona. Into engithanda ukuyazisa abantu baseZimbabwe ukuthi bantu bakithi votanini kakhulu, sibili livotele i-CCC, lingaphanjaniswa ngabantu, abanye amabandla abachothoza i-CCC. Ma lifuna ingqokela phambili enhle, kungelabandlululo, kungelakuthi uthi shona kumbe ndebele votelani sibili CCC ngeqiniso uze sitshintshe umbuso. Lokho okuxabana okokulwa lamanye amaphathi kumbe sesiphikisa sizaphikisa sesikhiphe izanu, into esilwa la vele yizanu. Bantu hlakaniphani, livotele i-CCC elizweni lakithi. I-CCC yilibandla elingatshintsha ilizwe lakithi libe lihle. Sohlakaniphani, ntangelisakhula labadala kuze libe lekusasa elihle. Kukhitshwe le izanu eyiyo kambeshuwa esiyisebule lilizwe indlela ebuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngilethemba abantwana babona ukuthi kwenzakala.
Studio 7 ninjani? Yazi isifiso sami Studio 7 bengifisa ukuthi ukube mhlawumbe amabandla laphikisayo angabambana abe yinto eyi-1 bathatha amavoti wonke banikeze noma ibandla lelo liphikisayo elikhulu i-CCC sikwazi ukukhipha iZANU-PF ngoba ngempela isimo sesikhona ekhaya sinzima bakithi. Sinzima isimo sesikhona ekhaya sinzima. Ukube siyathatha la mavoti awe-MRP na-11 wonke siwahlanganise wonke nabo MDCT ahlangane wonke sikwazi ukukhipha iZANU-PF izobona into zethu ziba ngcono ngoba phela manje ukuhlupheka once iZANU-PF yawina la izobusa 45 years. Ngicabanga ukuthi izobuya silunge ngoba ngiyani yabona ngempela ukuthi simo asikho right. Asikho right isimo impela. iZANU-PF must go. Ngempela iZANU-PF must go.
Sanibonani asimsakazweni. Ngabe linjani kodwa? Hayi nathi siyaphila. Hayi siyamangala. Yena uhulumende weZANU-PF lo ohluleke ngathi umuntu ongakasikolo ukuthi kathi ungumuntu onjani. Sifisa ukuthi abantu bebe njani. Ngoba khona oko kunabantu ekhakuphucayo into ayigijimisayo ekufaka nje ukusa nezidakamizwa phezu kwemizimba abanye abantu ekwazi ukuhlophe ukuthi abakho abantwana bakubambi konke lokho. So hayi nangagwala eZANU-PF yakhe ukuthi ngaba siyahiyekela siphile impilo yethu otherwise ungabanga ukuthi ngabantu kuvoteni kwabo siyavota ngokufana sifakele uthuthusilo wabuse ke sibone ngoba into enyanyisayo lapha ekhaya sokubuswa yilaba abantu from 42 years bephethe umbuso and manje bayaqedisa kukho konke lokho kwakukhona hayi njengomnanga kwaye nasareni manje ubhizi uwisa amaklasi athi mayengaholisa abantwana amatisha namamisi ukuthi abantwana bazofundiswa ngobani esazi ukunika amapolisa namasosha akho imali. So hayi lo hulumende wakhuleke wehluleka shema asimazi ukuthi kahle kahle vele yiphi into yakhileyo sinsengeni lembuso yena hayi uyazihlulekela
siyabingelela Studio 7 ninjani khona lapha eWashington DC eAmerica. Okhulumayo nguLen Moore ngidabuke endaweni yaseBhinga eKhamata ngokokuhlala manje umuntu useSouth Africa ngokwetho ngithi ngiguquzela bonke intsha yaseBhinga ukuthi barejiste ukuvota ukwazi ukukhipha leli qembu elisihlukumezayo. Siyacela yonke intsha bazame ukurejista ukuvota wonke intsha yamamathonga wonke umuntu okuthiwa umthonga akazame ukurejista ukuvota ukuze sikhululeke ezweni. Nakhona ezweni lethu sibona ukuthi nendawo yaseBhinga iphuchuke kube nemigwaqo konke okungokwethu sikuthathe kube ngokwethu. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7, salibonani balaleli nabasakazi bezindaba. Hayi siyazizwa izikhulumo ezikhulumayo sibili. Mina ngimangala ukuthi abantu bathi babulala abantu endaweni yaseLupane befana lomnangako ukuthola abantu bona abasesindebeleni bethwala amakhanda besiya khona belowa besukumizwa beshaya izandla ukuthi kahle kahle emakhanda abantu kushotani into eshotayo yini angikwazi singathalapha amandla angaklina ingqondo lezi ezigcwele izana abantu beke bebona ukuthi kahle kahle sokusile laphandle sokusele nje izinyanga ezimbili ezintathu asizameni bantu bakamthwakazi sike siphakamise amameya nama-MP ethu uze sikhone ukuthi sizimele endaweni zethu sizicontrol sizilungise into esizifuna ukuzilungisa ngajabula kakhulu odiyo le ma ingafundwa ngiyabonga lapho umthwakazi omuhle
Studio 7 njani yandabalaleli njani basazi bethu nabalaleli hhayi ndikhulume ngendaba yokuthi isadakhe izithulele ama-opposition party supporters asemajele avalelwe emajele bengenzanga lutho umsebenzi wani wesadakhe useless man abantu bavalelwe emajele bavalelwe ithuli tetuwe ngathi akwenzanga lutho wonke nama-organization angaphandle kodwa abantu behlangane kube nomsindonyana kuzwakala igovernment le ehlukumeza abantu kube segcekeni abantu beyilokuze beyihlaze mpela ukuthi kube segcekeni lokhu ekwenzayo bangaka abantu balangwishe ejele bonke ama-opposition bona babo babulala benzani bangaphandle bangaka bezana babulela abantu manje bashaya abantu babulela abantu bangaphandle bonke but e-opposition bangaphakathi amazonke nje azidulele ama-organization lokho kunye kwakhona kuzidulele zwizwi ayikhona mani abantu basemajele bengenzanga lutho hayi ababulele bangaphandle abezana ababulela abantu bangaphandle hayi mani bayabenza kanje la bantu
salibonani basakazi abahle mstudio seven basakazi belizwe lakithi bengisacingana nisize ngifundise uba wami abanolwazi babamaye endaweni yaseplumtree endaweni okuthiwa wayehlala endaweni yasemathendele animazi la ibuya khona igama lake kuthiwa nguThabani Ndlovu wayehlala nomama khona lapho umama wazithwala isifo sami mina igama lami ngukaspa ncube ngibindane asezabakhwayo umama wami kwakuthiwa unomalanga igama lakhe ngizocela abanolwazi bangithinte kule namba 0680771060 iphinde futhi 0680771060 ngizacela abanolwazi ngithinte kule namba ngicela ngimdinga kakhulu
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm kashana, jungle, and bobo. But look, but there's my king, but it's a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but I'm a tongue. Shish, that you miss your low. I don't know, I'm a pop, I'm a pot, 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 Vele si katilinda, double bars, the level is high. Yeah, bona lesa mapatiga lang bamba. Every time I get special, it's time to listen. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cussing and testing. The special of rapping, you got this inside the bantin. Yaga balunge, funga kwa mamu manube. Hanya batusa, vele batuka. Hey, when I step in the booth, oh my god, yeah, funga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, try me, I bury and force her to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am yaga bang mele. Oh. Ngeke bengumele haye ngeke bengumele yeah usebancane nyari khuza vela ngeke lengumele ngeke bengumele no 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 haye to my mob, I'm rapping a cob, with carpet gas, with cob, yimingo, devil a cob, it's no one my go. God was on rapper, but dance on my cart, I'm petting a flog, your bubble was hard, and then good dance, I've got a little
pet. Yimingo. Ingoma ka awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Usibalukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalungalo abanjwa ngamandla ukuthi aye emhlanganweni webandla lezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.